Amane avumbuluka nje ehlabela emasangweni edale likaMantshi lamhla ngesikhathi sokudla kwemini lamalunga avele enhlanganisweni okubalisa ezifundi zeUniversity yeZimbabwe, iCombined Residence Association, CRA, kanye leyeCrisis Coalition in Zimbabwe. Amalunga la abethwele amabhakana alotshwe imibiko esola ukwenza kwabomthetho ecula lemiculo yokukhonona phezu kokuhlukuluzwa kukaZulu Mahlayana kanye labalwela ilungelo loluntu abagoqela igqwetha elilodumo uNkosikazi Beatrice Mthethwa. Omunye wenkokheli zalezinhlanganiso eziqoqe lokhu kutshengisela iCombined Harare Residents Association, CRA, uMnumzana Mfundo Mlilo uthi batshengisele edale likaMantshi ngenjongo yokubonisa ukukhonona kwabo phezu kokwenza kukahulumende uManyano. Umlilo uthi lokhu yikusungulwa kwenhlelo zokutshengisela ezithiwe Free Beatrice Campaign, labanye alokhe besabotshiwe okungekho emthethweni. Uthi bakhethe ukutshengisela edale likaMantshi ngenjongo yokubeka sobala insolo yabo ngokuncindezela kwabo abalwela ilungelo loluntu.
Injongo yethu bekuyikuthi sitshengisele njengoba likwazi ukuthi uBeatrice Mthethwa oligqwetha lethu elikhulu kakhulu obesimele endabeni zethu eziningi kakhulu ubotshiwe. So sizama ukuthi ukukhankasa ukuthi akhitshwe entilongweni ngoba sibona ngantu ukubotshwa akukho emthethweni.
Uqhubeke ethi yena labanye bakhe bayasuthiseka ukuba banelise ukubeka insolo yabo sobala njalo kufezekile lokho abekade befuna ukukwenza ngesikhathi betshengisela.
Thina umsebenzi wethu sibona ngathi asiwufezile ngoba kade sikulandele ukuthi sitshengise uhulumende, sitshengise ikhothi yeHarare Magistrate Court ukuthi okwenzakalayo kasikuthakazelele njalo kasithabi ngakho, sikwenzile lokho.
Akekho obotshiweyo kulesi sehlakalo sokutshengisela lanxa beke baxotshaniswa ngamapholisa. Amagqwetha amela umthetho labanye abane abe-MDC bathi isicelo sabo sokuthi ababotshiweyo bahlawule isibambiso se-bail sidlulisele phambili. UMahluli uJoseph Msakwa utshele idale lamhla ukuba seluzangena ngomvulo loludaba ngemva kokuba abachuchisi becele isikhathi sokuwahlolisisa amaphepha aphezu kwaloludaba anduba batsho ukuba kuthiweni. Omunye walamagqwetha ongathandanga ukubethwa ngegama uthi ulethemba lokuba luzaphumelela ukungena ngomvulo njalo avunyelwe umthethwa ukuhlawula isibambiso sebail.
Abameli bakahulumende bathe bona amaphepha azangafike kibo ngesikhathi aphuzile ukufika kibo, abazange bathole isikhathi esaneleyo ukuthi bakhangele baphela impendulo yabo baphendule. Ujaji wabesithi kungcono sibone ngemande wonke umuntu esethiphele thuba lokuleneleyo ukuthi abone amaphepha abalanzi ukuthi
lokho kutsho ukuba umthethwa oze edalele High Court egqoke impahla zezibotshwa usezaqeda enye impelaviki njalo evalelwe e-remand. Udaba lwalabo abe-MDC abane ababotshiweyo lalo lukhangelelwe ukuzwiwa ngomvulo. Abane laba ababotshwe ngempelasonto sikhathi sinye lomthethwa babalisa uMnumzana Thabani Mpofu, uMnumzana Felix Matsinde, uMehluli Juma kanye loNkosikazi Anna Muzidziwa. Kusenjalo umhlangano obumele ube khona lamhla phakathi kwentatheli izindaba labenhlanganiso yomanyano wamazwe akunhlanganiso ye-European Union udluliselwe phambili ukuze wenziwe ngomvulo. Lokhu kungenxa yokuba abe-ofisi kameli we-EU kuleli bebengakatholiswa impumela yomhlangano owenziwe zinkokheli zamalunga akulinhlanganiso obuse-Brussels e-Belgium. Lo mhlangano okhangelelwe ukupha isinqumo sokuba ngobani kanye lamankampani okumele basuswe kumagama alabo ababekelwa izijeziso zomnotho. Ngenyanga kaZibandlela benhlanganiso le batshele intatheli izindaba ukuba izijeziso zomnotho ziza kususwa kuphela nxa uhulumende engaqhuba ukhetho uqobo lwe-referendum kanye lolokudinga inkokheli zikahulumende kungekho dlakela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.